Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 24 kuMpalakazi 2023 kuKipstube. Endabeni zethu namhlanje, kujada umsekeli kaMongameli uRichard General Constantino Chiwenga.
Ngithole Dube banginike i-check for £39,950, nearly £40,000. Ngidlale i-people okuthiwa i-People's Postcode Lottery.
Inkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlamango endiweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane, $39,000 ku the People's Postcode Lottery kule Bhilithane.
Balelisa umfo kaMoyo uEric lapha sizwa sidabukile sibili ngaphakathi umfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamacebo ayo.
Kuvaleliswa umculi uEric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde waziwa ngezomculo weJazz. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kaMongameli uRetired General Constantino Chiwenga izolo uchade lo Colonel Mini Yotando Baloyi eSt Gerald's Catholic Church eHarare. Iphephandaba leSunday Mail libeka ukuba ababili laba bahlanganiswe ngumfundisi weRoma, njalo emtshatweni wabo bekulabantu abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, abaphathintambo bakahulumende wakwaleZimbabwe labadabuka kwamanye amazwe. UChiwenga lokhu ebhekane lo daba olusemthethwandaba lokwahlukana lonkosazana Mary Mubayiwa. Kusasa lusuku lwekhisimusi olwenzakala abantu kwele Zimbabwe besithi babhekane lokuselakala kwemisebenzi njalo lendlala esabekayo ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu. Emhlabeni wonke jikelele abantu bakhala ngempi ephakathi kwele Israel leHamas leyinye njalo ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Kuvalwe ngci eBethlehema eJerusalema lezinye indawo okwazakala ukuba zithakazelelwa ngabokholo lwesiKristu. Ukuze sizwe okuningi ngosuku lwekhisimusi sixoxele umfundisi Raymond Motsi weBaptist Church.
Kungani ikhisimusi yalonyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho laye umlimo ungani laye sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisa khona beqalisa ukulima kathesi. So akulanto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalonyaka ngaphandle kokuthi abantu babesebesemasimini abaningi bagijimile baye emaphandleni kathesi ukuthi babona ukuthi bangayenzani. Kodwa asimelanga ukuthi sikhohle ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha, yisikhathi esokubonga, yisikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula, esikhathi silesikhathi singabonananga sesibonana ke sithi meso madala. Kuhle sibe lokuhlanganyela ngezimuli yesigaba. UNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenzele okuhle, siyabonga.
Ye, kodwa vele ungathi iChristmas kuyini nxa ungatshela abantu sikwenze ukuthi bakuzwisise?
Ikhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo, it's a spirit of giving. Njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezele yodwa, so ikhisimusi kucelebrate ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu. Inkosi sithi Nkosi lathi Emmanuel, uNkulunkulu uphakathi kwethu. Siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu, ikakhulukazi abenkolo yesiKristu bayakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu, wafa waze watshiya wayezulwini. So umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha, lathi kumele selule izandla siphathisane labantu bekayo siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngaba lezidingo ezithile sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu.
Ye, kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu ke baphathwa njani?
Yikho kule nkinga khona ngoba phela abaningi sebesikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko, kanti ke akula muntu onanza abagogekileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka. Yikho kule problem yethu khonapho, ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni. Abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo kulukhulu abantu abadinga uncedo. Iye problem yesilayo khonapho. UNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.
Umfundisi Raymond Motsi ukubandla le-Baptist Church siyixoxelaye ekobulawayo. Inkokheli yomdabu uFelix Hlahlama Ngwenjiweni usethole imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane ku-The People's Postcode Lottery kuleBhilithane. Sixoxele laye ngodaba lolu ekhonale eBhilithane.
Ngithole Dube banike i-check for 39,950 pounds, nearly 40,000 pounds.
Ngeyani?
Ngidlale i-people okuthiwa i-People's Postcode Lottery. Ukuthi nxa uhlezi lapho eNdlandi ungarejista kibo, yi-lottery ekhokhelwa nguhulumende weNdlandi. Kodwa it's an independent organization, but they have oversight over it so that kungabi lo nesitsotsi phakathi. So ile mthetho emningi ukuthi isebenze njani. Ungarejista kibo, your postcode or in America bathi zip code yakho, uyiregiste khonapho. Every day, imtshina yakhe yabo iyabhoda and then iyacupha one zip code from anywhere in the country ukuthi inike umuntu lwana imali. And then a percentage of imali eningi ephuma kulabo abantu register with them, or you have register for 40 pence per day. So iningi yemali leyo izaqinisa ihamba for ama-charity things, amakliniki, izibhedlela, izikolo in a particular local area khonaphana. So nganxenye isiza abantu, isiza uZulu wonke eEngland, and then on top imbasela kulama winners abawina imali ethize as i-personal money yabo.
Isebe kunikile i-cheki yangkhona ikumbi imali?
Imali sibili, i-cheki is on the way, bathi kuzathatha i-one week ukuthi bayi-clear. Babe becwayisisa nje ukuthi undweni ngundweni sibili, aso omunye umuntu othi ngundweni. So ba-checka konke esilakho, electoral register ukuthi ngiregistile laphana to vote, landlani lama-telephone bills, utility bills, baze bakholwe ukuthi hhayi nguye umdladla lo. Right, asayithumeze i-check nanso-ke manje.
Uzonjani ngakhonokho mdladla?
Mthembo lapha hhayi ngiphele du ukuthi uSomandla ungibonile ukuthi hhayi mdladla i-Christmas nansi i-Christmas box yakho. Uzavala u-2023 ngendlela leyi. Nami ngimangele phela Dube, into le azange ngiyibhale phansi ngiyidlale, ngingene kanye 2 weeks ago ngathola imvuzo khonapho. Abantu bedlula iminyaka neminyaka beyidlala umdlalo ungene nje kanye wahle wachuphisaka.
Anti abadala bathi inhlanhla yamangwe,
nansi inhlanhla yamangwe Dube. Naso-ke inhlanhla yamangwe Mthembu. Yes, ngathini?
Ye, kodwa siyofejafeja lokwena phela abanye baphonga ukuthi nanko.
Hhayi, lokhu kukhokhelwa nguhulumende weNdlandi. So kungaba lo fejafeja kukhaliza nkosi umuntu yangena ejeli khonapho. Lakho phezu kwalokho ngapha, hhayi sebengikhuphe emaphepheni ngapha, sithombe saphuma, bangikhupha eredweni, bangikhipha kuma-TV local stations lapha. So hhayi asofejafeja kungaba abantu bangabotshwa sibili ukudlala ngabantu bonke laba.
UFelix Nhlahla Mangwe Ndiweni wayenduna yentaba zinduna. Sixoxelaye ekhona ngale kweleBhilithane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulamasosha akwele-Israel afika phose ijumi ababulewe yiHamas namhla eGaza. Sekubulewe amasosha edlula ikhulu lamathumi amahlanu 154 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwele-Israel leHamas. Amazwe amaningi akhuthaza ukuba kuvikelwe uZulu ngekhefu lekhisimusi ngoba kulabanye abantu abalakho ukuhlasela abanye abantu madlayana. Silesizwe ezokholo silontukamele komo.
Sihlangane izinhlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenispanda. Usiphatheleni mfundisi.
Ngiyafisa ukuba sikhangele ukuza kukaJesu lapha emhlabeni. UNkulunkulu esiba ngumuntu ebuya ezohlala lathi. Kuqakathekile ukuthi sikuzwisise ukuba kambe uNkulunkulu lokhu wayekwenzelani, ngoba ilanga leKhisimusi kathesi silinanzelela ukuthi sokulilanga lokujabula nje, abantu bezinathela utshwala, abantu besiba lamadili, abanye njalo bekubona njengesikhathi sekhefu. Kodwa-ke thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kambe uNkulunkulu wayesenzelani ukuze abuye lapha emhlabeni. Ngizafuna sibale kuJohane ichapter ka-1. Sikhangele nje ivesi emfitshane. Ngifuna ukhangele uvesi 14. Uthi yena ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo yendodana eyiyo yodwa eyavela kuyise igcwele umusa leqiniso. Ngakho siyananzelela ukuba nxa sibala kubo Isaiah ngalo chapter 9 verse ka 6. Uthi yena siphiwe umntwana, siphiwe indodana, siphiwe onguyo ozabusa. U-Isaya wakuprofeta lokhu kusukela ngale ekuqaliseni. Njalo siyananzelela kuGenesis ichapter ka-1 verse ka-1. Uthi yena ekuqaleni uNkulunkulu edala izulu lomhlaba, kwakulobunyama. UNkulunkulu wehlukanisa ubunyama nokukhanya. UNkulunkulu wadala ukukhanya. Manje siyananzelela lapho ukuthi uJesu nxa uJohane ekhuluma ngaye umuthi ngulizwi. Ukhuluma ngaye ekuqaliseni, sithe ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye lo Nkulunkulu. Siyananzelela ukuba uJesu njalo bamletha kithi abalobi beBhayibheli besithi wayeyindodana yona eyiyo yodwa ekaNkulunkulu. Ngakho kulamaqiniso aqakathekileyo kumele siwazwisise nxa sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Kumele sigcizelele ukuba loba uJesu wazalwa waba ngumuntu owenyama, waye kodwa elokhu enguNkulunkulu. Kazange atshintshe ukuba uNkulunkulu wakhe. Waye nguNkulunkulu egcwele njalo engumuntu egcwele, ngoba kwakudingakala ukuthi abe njalo ukwenzela ukuthi lapho esemela izono zethu, esiba ngumhlatshelo uNkulunkulu ayefuna ukuthi wenzakale ukuze thina sixolelwe izono zethu, kwakumele abe ngumuntu ongazake awone. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi uJesu wayengalasici, waba ngumuntu uSathane azama ukumlinga ngazo zonke indlela, kodwa wehluleka ukuba amnqobe. UJesu wanqoba isono engumuntu. Yikho akwanisa ukuthi ekufeni kwakhe akwanisa ukuthi asithethelele izono, njalo abe yiyo imvana kaNkulunkulu engalasici. Siyananzelela ngakho iqiniso lokuqala ukuba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, njalo-ke enguNkulunkulu wasesiba yinyama. Siyakwazi njalo kwesibili ukuba yena wavela kuyise. UJesu-ke weza engumhlatshelo, wezwa njalo eyimvubu, ezaba ngumnikelo ozaletha ukuxolelana phakathi kukaNkulunkulu labantu bonke. Izwi kaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa kwalethwa inzondano phakathi kwabantu lo Nkulunkulu u-Adamu, kodwa ngomuntu oyedwa njalo uJesu waletha ukubuyiselana phakathi kwabantu lo Nkulunkulu. Njengoba kade sabaningi sihlangene lezimuli, kumele sigcizelele lawo maqiniso ezimulini zethu ukuba uJesu yiNkosi, uNkulunkulu uyasithanda, unomusa nathi, njalo uJesu sowavula indlela yokuba sibuyisane lo Nkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna limthandazo uvele enhliziyweni yakho. ungathandaza uba Jesu ngixolele ngizwele unginike umusa lapho engone khona ngiyacela ukuba igazi lakho lingigezise unginike amandla ungiqinise njalo ke nxa ngingamazi uNkulunkulu njengisa indlela wena Jesu nguwe indlela yokuya kubaba ngakho ngiyakuvuma ukuba ubuse phezu kwempilo yami egama likaJesu amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama nguTabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba.
Indawo le yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula i school of sign language even isikolo sibili zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga i sign language emakhaya. Ngiba identify ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo. Kodwa bakhona abanye sengingaqalisa vele ukuba trainer i sign language. Isengatholi isikhathi ngibe labo ngiba training lokho ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs aku standard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Yi abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngecholosho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba echolosho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ugogo bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ugogo abuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa kungaba yikubelula ukuthi bebengcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama assistive devices. Kodwa nxa sokubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana nasephomba ukubakhangela nje kuphela siswele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi etholotho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And sebe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwenze ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa ngoba nqabe khona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana kodwa ngababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye amathuba wonke nje sesibalivindawo ukuya ezikolo lawo kusebenza nje ngabathola amathuba alinganayo abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhudinga khulakhula mbijana njengomfana seselusinkulu kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo kaNcube.
Siyabonga kakhulu ke Dabuka Ncube sokwisikhathi sezamasiko. Yebo, kwezamasiko lamhlanje sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo. Umnumzana Khumalo-ke uyisikhulumeli senkosi uBulelani, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo kuba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga Mthokazi.
Ye, singathi-ke nxa sidlalela umnyaka-ke suyabhuja. Ubhuja nje umnyaka, kambe kukhona yini esikubambe sibelokuzwayo kwezamasiko lokunye siku?
Lo nyaka Mthembo, umnyaka ubumuhle kakhulu akwaze kwenzeke lokho kwenzeke lo nyaka. Ngiqale nje kuJanuwari sihambe saya kunqwala eyamaSwati. Angithi siyafunda Mthembo, thina 100+ years ubukhosi bungekho, sayabona ukuthi inqwala iphathwa njani eSwatini. Ngemva kwalokho saya ekwaZulu, sanxuswa kwaZulu esigodlweni sahlangana neSilo. Kanti ngoSeptemba sibe lo mgubho ongakaze wenzeke Mthemba, akaze kwenzeke okunjana ngobuningi babantu. Akutsho ukuthi you know kungeke kwenziwe i-improvement, kukhona okungcono esingakwenza, kodwa ubuningi babantu nje abantu baphakama, siyasibonga isizwe ngokuphakamela izinto zaso. Okokugcina Mthembo, lona leli viki mhlaka-10 ngakuxoxela ukuthi abeBotswana bebesinxusile abantu bakithi abazinze eBotswana besiyile mhlaka-10 kwani izulu elikhulu. Bethi previous day bekushisa kumangalisa, kodwa kube injabulo ukubona abantu bakithi abahlala eBotswana kwajatshulwa, kwaba kuhle ngendlela eyisimanga. Sasino Ezra sine-platform 1 akwaba mnandi ngendlela eyisimanga. Yikho nje umnyaka siwugqibe ngendlela enhle kakhulu Mthembo. Umnyaka lukumuhle ube yimpumelelo kakhulu.
Ye, umnyaka ozayo ubona njani ukuthi ezamasiko kuyabanjwa njani?
Mthembo, ngikhohlwe nje kukodwa ukuthi abantu bayazisiye emangadini, siye emangadini. Indaba yakwaZulu yasuka emangadini lapho esaqoqana khona siyisizwe ekhona lapho eGoli ngenhlupho zethu zona lezi ntwana namanje nje 3 weeks back kubulewa abantwana bakithi beziyele esontweni. So leyo nto asikayinqobi, kodwa-ke ukungena phakathi kwababantu balapha eMzansi kuzasilamulela Mthembo, ngoba sesisakha ubudlelwano labo, bazakhuza lezi ngane zabo ezibulala abantwana bakithi. Umnyaka ozayo-ke Mthembo, hayi lapho-ke siyandile. Umnyaka ozayo siyasihamba ngebhanoyi Mthembo, sihamba ngebhanoyi impela, ngoba kulezizwe lapha e-Southern Africa ezithi zona zifuna ukubuyisana nathi ukuthi senze isiko lokubuyisana. Uyakwazi ukuthi kudala kwakule zimpi, kodwa lezi zizwe zifuna sibuyisane. Sizokutshela Mthembo mangake sesithola amadeyi, kodwa uyabona ukubuyisana ngoba thina sifuna ukuthumayela ukuthula nokuzwana, hayi ingxabano, ukuthi siyenelisa ukuphila ngokuthula singabantu. Ama-resources la uNkulunkulu asithe wona e-Afrika ayasenela sonke kuphela nje uma singahlalisana ngokuthula la ngokuthandana, ukuze xa kulendlala endaweni ethile abanye bakwazi ukuthi bagidima bayethola ukudla endaweni ethile. Indlela esasiphila ngayo.
Ye, phose lokugcina khonapho baba Khumalo.
Ye, into engiyikhuthaza kakhulu ebantwini bakithi Mthembo ukuthi uma sikhuluma lezi zinto ukuthi siyaqoqana njengesizwe, abangahlali ezindlini, ikakhulu abantu besilisa, abantu besilisa baphakame. Amabutho ayebuthelwa khona lokhu ukuthi obaba yibo abalomlando wokuthi siphi isizwe basathi. Manje ubuhlungu lubabotholelele esiyetshwaleni izinto zesizwe engazinayo. Umnyaka ozayo-ke sibalindile obaba ukuthi abaphakame impela, bagoqe imikhono yamabhrugwe kusetshenzwe, ngoba-ke sifuna ukusakha lesi sizwe ngendlela eyisimanga. Mthembo, ngiyabonga ithongophelona ikhisimsenhle ebantu bakithi ndawona zonke abakuzo.
Ye, lo-ke ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe
sikaMthokazi. Khangela ezinye ziziziyowagcina amasiko.
Kuvaleliswa umculi u-Eric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde, owaziwa ngokwezomculo we-jazz. Bebaningi abantu abavalelise uMoyo we-Family of God Church namhla kobulawayo. Kusenjalo umdeni kaNyabinde ubika ukuba ubhubhe izolo, ubika kuthiwa-ke behlutshwa umkhuhlane wetshukela. Ukuze sizwe okwenzakale kobulawayo namhla, sixoxe lomfundisi eTresh Hobe we-Family of God Church.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is worthy to be praised and worthy to be adored.
umfoka moyo u-Eric lapha sizwa sidabukile sibili ngaphakathi umfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamachebo ayo unkosi iyakwazi into eyenzayo asingeke sisole nje but sidabukile but we are celebrating a hero. He has just gone to be with his maker. He has gone to be with his Lord. Njengoba sikwazi sonke ukuthi isikhathi asikho ezandleni zabantu. Isikhathi sezandleni zenkosi.
So if you are in this place, I'm here to tell you that sickness is not your portion. The Bible says his back was like a plowed field. And I can see Jesus, hallelujah, as he was beaten, as he endured that beating, as he carried that cross.
Ye akutshele ngo Eric sizokuthola yamazi kakhulu utshele ngaye kancane.
Hey u Eric ngakhula la aye lapha kobulawayo mina ngangena I Family of God Church ngo 1995 ngamthola u Eric ekhona ephakathi kwe church engufana omncane but we could see talent in him. We could see ukuthi umfana lo impilo yakhe iyaphambili. So he was nurtured under the able leadership of Bishop Ubaba Umjari. Wasekhula wamgruma umfana wamgruma. As he was growing like that, he grew up to become a very powerful musician. And he has always been liking music nje. So wangena ku music esesemncane. So nge nurturing ayitholayo ku Bishop Umjari. Wakhula waze wabe until he got to where he is now.
So akuphosela ukugcina ngo Eric sizizuthi ungathini amazwi akho okugcina.
We have lost a hero. Iqawe le music industry. We have lost, but our hope is in Christ. Our hope is in God. Asilahli themba. Even lapho when we are going to bury him, we are burying him celebrating that he lived his life very well.
Yeah, akula kumbonga umhlabelela khona umculela nje.
Eish, mana ngike ngizama ukuhlabela ingoma eyi-1. Umu Jehova, heavenly minyango ake hekho ongavala. Umu Jehova, heavenly minyango ake hekho ongavala.
Lo ngumfundisi eTresh wobe oFamily of God Church wobe xoxa leStudio 7 ekobulawayo bekuvaleliswa uEric Moyo umculi obhubhe emvike pheleleyo. Kusenjalo nje sizwa kuthiwa ke uMeli Ndlovu osuke ekuseni namhlanje esiyekhezi ngontshelelezane usefikile khona ngale ke eKhezi bephelezelwa ngabantu abaningi. Singangagqibi uhlelo wothi sibone kwa disikhokhela namhlanje umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chiwenga uchadile ke izolo inkokheli yomdabu uFelix Dlahlama ngwendweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajuma amane $39,000 for the People's Post Code Lottery. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisa ngenjabulo umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.